Iphephandaba leHerald libika ukuthi amajekiseni la azinkulungwane ezingamachuma isikhombisa lanhlanu 75,000 azakwamukelwa yiziphathamandla zikahulumende. Amajekiseni la azasetshenziswa kanye leSinopharm leSinovac atholakala kwele China. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kuhlatshwa ijekiseni yeSinovac phansi kwehlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 osubulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1519 eZimbabwe. Udokotela Agnes Mahomva okhokela uhlelo lokuvimba ukumemetheka kwegciwane leCOVID-19 ehofisini kamongameli usanda kwethula umbiko okhuthaza abantu ukuba behlatshwe amajekiseni avuselela amasotsha omzimba alakho ukulwisana legciwane leCoronavirus.
Those who cannot be vaccinated, such as young children and those who are very ill,
nelisi ukuba bahlatshwe okufana labantu abantwana abancinyane lalabo abagula kakhulu bathembele kwabanye ukuba balihlatshwe leli jekiseni. Ngenye indlela sithi nxa kungaba labantu abaningi abalihlatshwayo leli jekiseni, kwenza labo bantu bakuleyo ndawo babe ngabavikelekileyo. Kuyilaba bantu abalihlatshiweyo leli jekiseni abalondoloza labo abangazange balihlatshwe. Yanini hlatshwa leli jekiseni ukwenzela ukuthi kungabi yithi kuphela esivikelekileyo kulo mkhuhlane. Sibone ukuthi bavikelekile lalabo abanye bethu abangasoze benelise
ukuhlatshwa.
Usikhwica mfundo eLobby Sibanda, umqondisi wenkampani yeGamma Medical Laboratories, uyakusekela okwethulwa ngudokotela Mahomva.
Kahle sisebenzisa imzekeliso wesando. Isando sibuye sijanga sizibhikile. Ungabe ulwethele izibhikile njalo nje, sizagcina sesingani, siyaphexa, siyabhenda. Le virus injalo iyabitshaya umuntu, umuntu laye elokuvikela kuvikelela ngakho. Angazivikela ngendlela azivikela ngayo, uyakwanisa ukuyithundubeza ivirus kumbe njalo ayenze ibe bukhali. Yikho lokho esikuthi ngama-mutations. Nxa ama-virus emaningi phakathi kwabantu, ama-chances e-mutation lawo ayanda.
Kodwa kulabanye abantu abalokhe bethandabuza indlela abantu abahlatshwa ngayo amajekiseni, besithi uhulumende kungani kaphumele egcekeni ngokusetshenziswa kwamajekiseni okuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo ngumnumzana Godnose Masuku.
Lokhu kuzenzela labo ade bengani abalaqiniso layo le vaccine ukuthi labo bazi phambili bazohlatshwa. Esingathi confidence kuma-citizens ahlatshwe lawo ijekiseni le elevaccine evikela umkhuhlane we-corona.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi abantu asebehlatshwe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba okulwisana legciwane leCOVID-19 bedlula inkulungwane ezingamachumi ayisithupha lanhlanu 65,466 elizweni lonke jikelele. Luthi kusukela ngombimbitho nyakenye sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lasithupha 36,818 asebetholakale bele-COVID-19 kwaphepha abedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu 34,466. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.